Okokuqala, njengebandla le-Triple C sikhalela imoli kathinashe lowo obulawe ngabantu be-ZANU-PF. Asinakaneli ukuthi ngobani, siyabazi, bayaziwa ukuthi ngamalunga e-ZANU-PF. Yikho-ke sesikhalela usapho lweZimbabwe ukuthi udlame olunje alufanelanga luvunyelwe. Kungabe kuthiwa iZANU ilomhlaba wayo wodwa, kude kuzaba lula ukutshengisa ukuthi nantu udlame luvela kuZANU. Kodwa kathesi bayagongoda abantu bagcine sebecatshwa ngomune.
Nxa ngempela kungabantu be-ZANU-PF abambuleleyo, siyazi ukuthi uMnangagwa uhlala esithi phansi ngodlakela. Singathi abantu be-ZANU-PF kabamlaleli kumbe kuyini okwenzakalayo?
Vele asithembi lokho kuthiwo ngubaba uMnangagwa uthi ufuna yena i-elections ezilokuthula okungaladlame. Ngibona ngani licebo nje leqinga lokuthi bayakhuluma nge-peace, bakhulume ngokuthula, kanti bona vele bafuna ukufeza udlame. Ngabe kuthiwa ubaba uMnangagwa uqinisile lokho okutshoyo, ngabe abantu bakhe sabenzi lokho? Kulalokho kusithiwa impunity lemunity. Lokho kutshengisa ukuthi umuntu oyenza izinto ezimbi, oyenza izinto ezimbi, otshontshayo, obulalayo, otshaya abantu kabotshwa. Akuna ngitsho lomuntu oyedwa zwi obotshiweyo weZANU. Silandele ama-reports esiwenzayo ukuthi ubani endaweni ethile utshayile, endaweni ethile wenza ububi. Hayi, namapholisa labo vele abababambi bayesaba ngoba baqala bebahle banqabe bathi lokhu ngokwepolitics asingeni kukho. Namhlanje siyamangala, i-Ministry of Information sikhalela imuli sithi amapholisa azacubungula konke lokhu ngamanga. Silabantu abaningi ababulawayo, silabantu abatshaywayo akhosethe, kanti sesibona bayazihambela ababulalayo lokubulala umama u-Ali uMobleffing. Khathesi sibona osikhala yibo ababothiweyo. Lokhu kukhombisa ukuthi obhova lamabhinya bayazihambela nje abantu abasemajele abamsulwa. Sikhalale eZimbabwe njengoba ama-international observers asekhona, indaba lelayo sebeyibonile. Kuzaba nzima mahlaba ezulu ukuthi umhlaba leZimbabwe badeclare elections lezi ukuthi free and fair.